sikhuluma kanje emini namhlanje ube lomhlangano nabantu be-INF khonapha eHarare ekade futhi usijimela khona ngale ukuze exoxisana nalabo ecele njalo enye imali uthena gadla la plani gadla la ndlela angabhadala ngayo leyo 4 billion. Nxa sithi 4 billion sikhuluma ngama-arrears, asikhulumi nge-square but ngama-arrears. Futhi abanye bathi bathe bephendula phakathi lapha sathi khona kakube le system, kakube le mechanism ezafakwa in place ukuthi leyo mali nxa ibuya kube yimali efakwa laphana entafuleni. Nxa kuyikuthi kunezambiwo ezikhona eZimbabwe kuthe nxa zithengiswa kufakwa entafuleni laphana, nxa kungasenziwanga njalo kusenziwa bungudludlu ngonoba kade kusenzakala iminyaka le edlulileyo ngingasabali kwi-inclusive government, ngeke kulunge sabe silokho sibuyele emuva. And I'm wondering what you're going to put by it, but I know 4 billion. There's no transparency at the end of the day. But I would tell you that there's bigger than what are my sanctions. There's bigger than what are my sanctions. I'm a sanctions that I see you. I'm a sanctions that I'm a targeted sanctions. I listen to when I'm a man when I'm a man who have we in clean. I see what we send to say she will be my corner person, but I will write and I will know over 30 minutes later. I want to Zimbabwe.
Umnumzana Chinamasupindo, what you will have any abanga kulumi will sing Elizabeth Zimbabwe. Kwamanye amazwe
lokho ke ukukhulumile abantu bambuza ukuthi uzichone ube sephunga uhlafuna uyabusitha ukuthi ngubani othi ongakhulumi kuhle, ngubani ongaphuma phansi akhulume amanga athi lapha eZimbabwe kuphekwe imbozi. Xa imbozi iphekiwe, ikhona imbozi ephekiweyo for sure. So abantu ba, it's our democratic right to say what is happening in Zimbabwe. La ukukhulumile sibili khona ukuthi ungabuza umuntu weZimbabwe, one out of six will say yes, things are not moving in Zimbabwe. That's true. Kanti vele kufihlwane, kumele kufihlelweni, kumele sakumele kuzise khonoko ukuthi kakula ukuthi umntwana weZimbabwe ngathi ngisuthi mina yena elambile. Yena njengo-Minister of Finance ngasitshela ukuthi yena njengoba engu-Minister of Finance izikoredi siyazibhadala njani, umkhonomi uzawustabiliza njani, basinike ama-policies ama-systems azasenza lathi sivume ngamakhanda nxa sibuzwa ngabantu kumbe anybody in Zimbabwe khonapha nxa yebuza ukuthi is all well in Zimbabwe, ukwanise ukuthi uthi ye lapha eZimbabwe into ziyahamba, engafuni ukuthi asithi thina sivume ukuthi izinto ziyahamba thina sonke thakulanto ehambayo.